isekelo sombuso siyachazisa ukuthi nga kunenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi uphule indaba yakho edaleni le-electoral court. Ngathi kwehlule sizaqondana-ke nedale eliphezulu i-constitutional court. So into yokuqala, so nga bengaqali ukukhuluma uthi bathatha asinyathelo epolitika. Mina ngokubona kwami aqale nginyathelo elomthetho ngoba umthetho yovikela umthetho wokuthengisa inombolo zakho kuleta amaphepha akhona labafakazi okuthengisayo ukuthi wacilwa nxa sebezile khona eliyangena-ke kumumo wombuso welizwe.
Sikhuluma labanye abe-TCCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba yisekela izano kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018.
Siyazi ukuthi kala xana i-nomination court yayise yona abancintisayo amaqandisi e-DC akulawa kabaphume emnyensibaneni uprofessor Washington Ncube labanye amagcwetha bahamba kudali yayikhothi yathi hayi kababisitende nxa kathesi sebengathi badonda yikho okufuna yiakho nokuthi bahle babe engqondweni bazitshele ukuthi amadali la acompromise ufoti mina ngithi mina kukhona esisekeleni sombuso ukuthi amadali azimele wodwa kabahambe emadaleni ye kwehlula ngomnyaka lowana kodwa ilanga ngalinye lilelanga lalelanga liyaphuka litshona bengalandeli lokhu okukhulunywa nje akuphokwekuthuselwa nje kabangeni ngoba izanipethi ifuna vele bengayo ebadaleni ngoba ukukhuluma ngokomumo kumele ukuthi sadek izakuncedisa hhayi kabathinze bancedile iqiniso banqotshwa last time kodwa laba abalitshumi lambili ama-members of parliament bakhona kakhe yikho kabangeni edaleni bayindalele edaleni indaba yakhona.
Sibone izolo i-TCCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaluqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe?
Into khona phela ngithi nxa kuthiwa khona akube lokhetho olunye olutsha sokuzambela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisise. Lokho kuyathatha isikhathi into yokuqala. Yesibili, angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho. Ye ingaba khona i-diplomacy engakhuluma ngakho nje ungazi i-SADC iya-1 2 3 ku-ZANU-PF yaqoda izimbawu ku-SADC kuxalingenze ngama-election olunye ukhetho kumbe akusuze si-recognize ukuthi ngu-president ngawenzanga lukhetho atshela fana basinceda ngo-209 208 i-GNU.